Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 2 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngaphakathi kwahulumente omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane siyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition. Babesa Lisa ukuthi sihambe lapho esijale kuma khona njengabantu abathapha indaba.
Intatheli izindaba zeZimbabwe sikhala ngokuthi kunenge okumele kuguqulwe andubana zisebenze ezikhululekile elizweni. Ngaphambilini kokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wazo ele World Press Freedom Day kusasa.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma-political parties achiyene sivumelane njengabomama ukuthi siza kuyarejista ukuvota. Sasesivumelane ukuthi simele sibe lama-numbers amangaki abomama.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene namhlanje ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane ngokwabo. Inhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esezihlala eBhilithane eDumi International Aid ibilomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe ikhangele ukunanza ilanga lokuqakathekisa ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Lanxa zikhala ngokuthi kunengi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile ngoba imigoqo echiwe ngumbuso wayizolo ilokhu ikhona embusweni omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kusasa umhlaba jikelele unanza ilanga le World Press Freedom Day, kodwa eZimbabwe intatheli izindaba lokho ezikhonona ukuhlukuluzwa, ukubotshwa, ukuvinjwa ukungena kweminye imihlangano, ukusebenza ngaphansi kwemithetho eloncindezelo kanye lokuvinjwa kwamankampani afuna ukuqala ibhizimusi lokwethulwa kwezindaba eZimbabwe. Unkosikazi Fortune Moyo, intatheli izindaba esebenzela kobulawayo, uthe ukuhlukuluzwa lokhe kukhona ngaphansi kombuso kaMnangagwa ngoba bahlangane lakho ngelanga evula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana we-ZITF.
Ngaphakathi kwahulumente omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane siyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition. Babesa Lisa ukuthi sihambe lapho esijale kuma khona njengabantu abathapha indaba sasivinjezelwa.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition iyamsola uhulumende kaMnangagwa ethi kahlukananga lombuso kaMgabe ngoba kuviki edlule kulantatheli izindaba ezibotshiweyo. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uyagcizelela kulokho.
Ngisakhangela la ma-development ayenzakala ngoNovember. I-emergency iku yabona uMnangagwa esiba ngu-president. Sibona ukuthi bake kwaba le-shutdown e-media space. But lale looking at internet, bese ungasila access the internet for ama-ordinary citizens. The news, abantu ekuthi ugethe ama-alternative voice. Particularly because the ACP warning kuma media houses, particularly ama privately owned media.
Lonyaka indikimba yokunanza iWorld Press Freedom Day ithi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Iningi lentatheli izindaba lisebenza nzima, abanye sebaxotshwa lemisebenzi njalo lohulumende lokho esengeza imigoqo emithethweni yokusebenza kwazo. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo umcebisi omkhulu kamongameli Emerson Mnangagwa uAmbassador Christopher Mthwanga uthi lanxa ekholwa ukuthi kumele intatheli izindaba zisebenze sikhululekile zingahlukunyezwa lazo kumele zilwele inguquko kwezemthetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umthwanga uveze njalo ukuba umongameli Mnangagwa uhlezi esitsho ukuba ufuna luqhutshwe ngendlela ukhetho lwalonyaka lube ngolwamukelwa nguye wonke umuntu njalo ezimisele ukubona uhlangothi lwabathapha izindaba lusebenza lukhululekile. Utsho la mazwi esethula umbiko wakhe phezu kwezokuguqulwa kwemithetho elawula ezokuthapha izindaba elizweni. Ube ngumhlonitshwa emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eholide.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene lamhla ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane kukhetho oluzayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abesifazana laba bebevela emabandleni agoqela ele-PDP, ele-NPP, amacele awe-MDCT akhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa lamanye. Inkokheli yesifazana yamabandla lawa egoqela unkosazana Khuphe, unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Mushonga, unkosikazi Joyce Mujuru kanye lonkosikazi Lucia Mativenga bebekhona kulomhlangano bekhuluma ngempi ababhekane lazo emabandleni ezombusazwe njengabomama. Unkosikazi Misi Hayirambu Mushonga uthe umhlangano bawenza ngenjongo yokukhuthazana njengabomama ukuthi babhalisele ukuvota njalo kwakukhangelelwe ukubhalisa omama abangaba yizigidi ezimbili kodwa khathesi bayajabula ngoba inani lelo selifike phose izigidi ezintathu.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma-political parties achene antsho sivumelane njengabomama ukuthi siza kuya ukuvota. Sasesivumelana ukuthi simele sibe lamanambazi amangaki abomama. Sathi khona simele sifike 2 million. Kodwa sithe sikhangela kathe sabona sesifike ze 2.8 million. Kutshengisa ukuthi khona sibe labomama abaningi ukwedlula lokho esasikucabanga.
UMakhuphe laye uthi uyajabula ngaleli nani ethi kumele omama bakhuthalele ukuyavotela abanye omama ukuze kube lenguquko elizweni. Unkosikazi Lucia Mativenga uthe omama njengoba sebebhalisele ukuvota ngobuningi sokumele balwise ukuthi bavote ngobuningi.
Nobody is going to do that for us.
umele ibandla le MDCT ekhokhelwa nguChamisa unkosikazi Phyllis Ndlovu wehlulekile ukukhuluma ngenxa yokuvinjwa ngabantu abaqale ukuhlabelela bethi into yenzayo siyayizonda kodwa uxoxe le Studio 7 eceleni ethi ulokudana kakhulu ngesehlakalo lesi ngoba ethi kusobala kuye ukuthi bekuhlelwe ukuthi engakhulumi
lapha bemfuna ukuthi ngizokhuluma on behalf of women kuphathi yami ku-MDC emelwe ngubaba uThandi uThamisa yikho bengulandile angizange bekwazi ukuthi kulento eziningi ezi-organized like that lokhu kuyakhanya ukuthi izinto ezibezi-organized ngoba bahle babambona ukuthi ngikhona kuplatform ekababa uThamisa That's why they did that. Basukuma bahlabela into yenzayo siyayizonda. Mina I didn't know ngoba ngathi ngibuye ngiphethe ipaper ele message yabo mama.
Obemele inhlanganiso ye this constitution unkosikazi Abigail Mupambi usole omama abavimbe owe MDCT ethi kutshengisa ukuthi kusese lomsebenzi ukuze umkhuba wokuzwana ube khona kuZulu.
Lathi siyakhuthaza omama into yena leyenzakale ethi yenzakala kobulawayo siyayibongela siyayikhuthaza ngoba iyayenza ukuthi abantu babambane ikakhulu njengabomama singakhangela ukuthi kathesi sigijimisa 50-50 yona leyo iyenzakala kuphela masi le tolerance kodwa ke sisuke saba lokudana khona kuyana ukuthi umama omela i-MDCT ekhokhelwa ngobaba uChamisa kuyehlulile ukuthi akhulume
osakhulayo obemele i-Young Women's Alliance unkosazana sikhangele moyo uthe njengabomama abasakhulayo balesifiso sokulandela lapho okunyathele khona abesifazana abezinkokheli okwamanje ethi yikho okubapha idlabuzane lokulwela amalungelo abo ukuthi benelise ukungena kwezombusazwe kungelabandlululo
ile sesibonile ukuhlukuluzwa kakhulu kwabomama bakhona and inga esekhona esesiyibonile ukuthi yipatriarchy so we are behind omama aba ku politics sisithi thina asisupport ama political parties abasuka kiwo kodwa sisupporta ukuthi bangabe sifazana njalo basivulela indlela thina ezokuthi mase sithi siwa taking those leadership positions senelise ngoba basebe khiphile imigomo ekhona for thina omama osisi abancane labo mama abancane abafuna ukuhamba ini ngela abahambe ngazobona
umhlangano lo owenzelwe eStratford Hall kobulawayo ungenwe ngabesifazana abangaba phose inkulungwane elengxenye bengaba amabandla ezombusazwe achiyeneyo emezameni yokukhuthazana ukuqinisana lokusekelana kulabo abalesifiso sokuncintisa kwezombusazwe ezikhundleni zobukhokheli ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
Asizweni intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe esethulela udaba ngombukiso omkhulu wabakumsebenzi weArt oyiHarare Festival of the Arts osaqhutshwa eHarare.
Lo mbukiso osungule izolo ungene kusimo saphezulu lamhlanje uzulwejabuliswa ngokujiyeneyo ugoqela umculo lemigido ejiyeneyo. Abalungiswa kutshiyeneyo bathola ithuba lokubukisa kulumbukiso lonyaka abanye bakhethe ukutshengisa ngaphandle nje kwalindawo umnumzana abeauty sakala uthi uvela egweru
sets for decoration sandals necklaces bangles these which are traditional
nilungisa izitulo lama table akhona kunye lamacici esintu angemisanga ukutshengisela ku Haifa ngenxa yokusilela kwemali ngakhetha ukuthengisela phandle Nivela egweru ningazi kuzathengwa yini kumbe hachi.
Osakhulayo othenda ichunguwa nguwa ohlale eHarare uthi sede sikhathi epatheke emsebenzini weArti ehlala khonapha eHarare. Ethi kodwa ngenelisi ukungena phakathi ebukisa ekhetha ukuthengisa nje ephandle.
Showing necklace, African necklace and sandals and vinyl bags. These ones are records.
Mina ngilumisa izikhwama ngisebenzisa ama record njengalesi sile record likamapfumo nelikamutukuthi ngibambanisa ngentambo ngilumisa njalo lama sandals imali angilayo yokubukisa phakathi lapha ku Haifa
Singa kakati nje ingotko yetu, ama polise kansili ahle afige setu selaba tengisayo laba, ogu chengisa ubunzima abapegana labo. Iaifa, ile midlalo yenza yunga panje gwenkunja enkulu yayo, ogu fana ala gu First Street kunge lambatalo. Unko siga zibu sisuwe mzeche, woka chalweze mpila kato uti lonyaga wapatisa uzulu, gu sifoso pepa kunge lambatalo.
Kwenza yonamhlanje ukuthi siyascreena kumbe sutshe ukuthi siyahlola umkhuhlane we TB singathi sikuhlolile sokuthola ukuthi ulegcikwane le TB sihle sikuqalise ku treatment khonapho yikho esikwenzayo namhlanje njalo sipha information kumbe sithi ulwazi mayelana le TB kulabo abangelalwazi olweneni leyo ukwenzela ukuthi labo bephatheke ehlelweni kwezethu bengene betheste
othe kuqathekile ukuba imoli zibuye ukuzohlolwa ngoba kungelambadalo kusukela namhlanje kusiyafika kumpela nsonto.
Siyancusa uzulu wonke ukuthi buyanini ngobunengi lingathi abantwana. Ngathi sesikubonile kathi sesukunanzelela ukuthi abantwana abajelanga kulethwa kuhlelo ze TB. Sina abadala sabe sicabanga ukuthi hayi umntwana angeke ebe le TB, but sesikubonile ukuthi i TB ikhona ebantwaneni. So asibuye endlawo singabathi abantwana nxa sibuya ku program le. Khathesi nje izikolo zivaliwe, asibuye endlawo kwathesi sithe singapi sikuse Haifa ku First Street.
Abe sigodlo semeli wemeli Zimbabwe baphatheke embukisweni walonyaka beqinisa umkhankaso wokusabalalisa ulwazi ngokuvikela kokuthelelwana kwegciwane lengculaza ele-HIV kunje lokuqakatheka kokusoka besebenzisa imidlalo yokulungisa lo mculo. I-Haifa ngumdlalo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka ugoqela abakumsebenzi we-arthi ezemidlalo yokulungisa yamadrama ezomculo ezomgido lokubukisa-ke okulungiswayo okubazwayo ngamatshe amalembu alungiswa ngezandla izithombe lokunye. Lo mdlalo wenziwa okwamalanga ayisithupha. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamuhla uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum. Sixoxa ngokutshiswa kwezimoto kwele South Africa ngolwesibili ebezitshayelwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBilitane encodisa kwezempila kahle ebizwa ngokuthi iDumi International Aid ibambisane labodokotela beZimbabwe abasebenzela eNgilandi ukuba lomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo kobulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuEzra Chisa Spanda weStudio 7 eseConventry.
Umcimbi lo wenzelwe kwenye ihotela edolobheni laseCoventry eBrithani. Njalo abantu babuye ngobuningi ukuzoxhasana labenhlanganiso yeDumi International Aid. Umnumzana Dumi Moyo ngumqondisi wayo.
Sivele thuba elihle kakhulu ukuhlangana lamadokotela labomongikazi beZimbabwe ngeSaturday networking. Sizama ukufundraisela i-B6 empilo bekuyisikhathi esihle. Sibongile amaZimbabweans ukuthi bahlangene kwaba mnandi kakhulu.
Kusenjalo amadokotela labomongikazi baseZimbabwe abahlala eBrithani bakhulume babonisana kulomcimbi ukuthi bangasiza njani uvuselela ezempilakahle kuzibhedlela zeZimbabwe. Omnumzana Moyo uchaza ngomsebenzi asebekhangelane lawo.
Kakhulu esiplana ukukwenza leso sikuvumelane lamadokotela ukuthi siza ngizakuya ngiyebonana la lohulumende labezomthetho sibona ukuthi phezu kokulungiswa kwalama ward kule particularly kuyona le esizama kuyilungisa kuyini okunye singakwenza ngoba singaze sirenovate kube kuhle kungela imithi kungela abancedisi bokwelapha akusoze kuncede.
Omunye obekhona kulomcimbi unkosazana Sithule Juma.
Hayi sihambile lapha sinose khona. Kube kuhle kakhulu, kube very successful. Sibonga odokotela, sibonga labantu ababuyile ukuzosupporta. Kube umsebenzi omuhle kakhulu. yinto enhle ukuthi sihlale sibambene njengesigaba seMathebeleland sihambelana entweni ezindle ezinjenge lesi.
Umgcini sihlalo weMathebeleland Development Initiative omnonzana Freeman Ncube laye ubemenyiwe.
Benginxusiwe emcimbini kaDumi njengomkhokheli wabomama begqoke izindlovukazi. Ngifike lapho ngakhuluma labanye abantu sincedisa ukuqoqanisa imali yama-projects akhe uDumi. Yikho esikwenzayo njengabantu beMathebeleland ukuthi sibambane, sisizane, sizame ukuncedisana kunqubela phambili yezigaba zakithi. I-fundraising yakhe ihambe kuhle kakhulu, ngiyabonga kaZulu.
Izibhedlela zeZimbabwe eziningi sezigugile. Ezinye azila mtshina yokwelapha njalo lamadokotela amalutshwana. Kukanti le mithi ayitholakali. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezifana leDumi International Aid yizo ezingaqeda lolu duko ngokusebenzela ekhaya ngoba uhulumende enganakile. Ngimele iStudio 7 eCoventry, igama lami nguJesus Bani.
Ingcitshi ezicobongela ezombusazwe zithi ukhetho lokudinga abazamela amabandla ezombusazwe kukhetho lwelizwe olwama-primary elections luqakathekile kakhulu njengoba uZulu enikezwa ithuba lokukhetha ozabamela kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansili. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwama-primary olwezanu-PF luqhutshwe ngensonto langomvulo lugcine lusiba lodlakela lolu khetho luqakathekile. Umnumzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwama-primary luqakathekile kakhulu kuZulu lakumabandla ezombusazwe kodwa lusukaluphanjaniswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Elections aqakathekile kakhulu asikhangele amabandla ezombangazwe ngoba kulapho kutholakala khona ithuba ngama-members amabandla wonke lawo ukuthi khethe laba abafuna ukuthi bekhokhele ezigabeni lapho bavela khona. Kodwa singakhangela ukuthi ama-primary elections lawa asuka aphazamiswe zindaba zodlakela lokungazwani njengesibone kuzanu PF njalo le ndaba zokutshontshelana ama-votes lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu. Kodwa ama-primary elections ezimele kodwa hatshi ikwenza okuqakathekile kakhulu kudemokrasi yamabandla ezombangazwe.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube usola labo abaqila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu.
Akezinye indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic. Kodwa sikubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidancy avele abuya alocuku kulamathotsi lamasela ngalanzelelwa ukuthi khona abale mali yibo bona abawinayo ochivayo abazakala ukuthi ngomathotsi amakhulu labo abefuna ukuthi engene kodwa asakwanisanga ukungena ngokuthi khona i-CV yakhe ikhushile. Kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka babaleka ezweni betshontshile. Umponda uwinile Umponda angazi ukuthi i-democracy enjalo evunyelwa lamaseta.
Umnumzana Christopher Mtswangwa umcebisi omkhulu kamongameli welizwe uyavuma ukuthi ukhetho lwama-primary olwezanu-PF belugcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo. Impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa umthwanga ubika udliwe eNorton lapho abakhangelele ukuncintisana nomnumzana Themba Mlisa omela iNorton njalo ozama kukhetho lalonyaka. Enye ingcithi yezombusazwe umnumzana Cornelius Fute uthe ukufuthelana lokudonselana phakathi kwezanu PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacost leG40 kuphinde kwathutsha kulolu khetho lwama-primary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Xa uyimemba yeZANU-PF kumele uvote kuma-primary elections awezanu-PF. Nxa uyimemba e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo mona njengani iZANU-PF yayehluleka ukuyendla ama-primary elections. Kwakulo msindo ezigabeni ezinenye mona njengani ukuthi ama-candidate selection njengoba iparty omnyaka edluleyo kwakule factionalism ingani ya destroy part and the selection of ama candidates wakhathesa ngona njengani abantu babe khangela ukuthi wena ufaction yakabani kumbe wawu support ifaction yakabani
kwezinye izigaba abezana PF babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseli abo njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa ukukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hatshi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekulodlakela ukwethusekana ubuqili lobusela. Umthwanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga SG40 ajonge ukuphazamisa ibandla lezanu PF ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhitshwa oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu lecele le-G40. EmaShonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawachisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Ngimele 27 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside iqembu lenguqu elebulayo sithi lona elichaye elenitrate nge-3 kanyala namhlanje emini. Intathe izindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lebulayo sithi lithenga ukuxotsha umqeqeqi uDarlington Dodo lenelisa ukunqoba elenigrudi nge-3 kanyana. Limpumela ize ngemva kwemidlalo eyisithupha leli qembu lidliwa njalo umqeqeqi obambe isikhundla ngesikhathi kusadingwa umqeqeqi omutsha ubeke ithemba Ndlovu. Uthi abafana bakhe bangene kumdlalo wanamhla belokuzimisela.
From yesterday, the training, the boys showed that they wanted the match.
Bana base batshengisela sisazilolonga ukuba bazimisele ukudlala kuhle njalo linguquko ebekhona kundlela akade bekhangele ngayo lomdlalo yiyo enze umehluko ngoba phambilini bebeselwa ukuzithandabuza njalo. Ngiyabonga ngomsebenzi abawenzileyo.
Abafana bebulayo sithi bahlohlele uJustin Kaunda umgcini sibanda kanye loIshmael Lawe njalo sebele imiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo eyithewa munye. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leChapungu linqotshwe ngeleDynamos nge-2-1 njalo abahlohlele iDimbare ngabathi ukuda kwashe kumwala kanye loQuality Gangatse kuthi iqembu leChapungu lihlohlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leyada linqobele eShabane Mine ye-1 kanya njalo lihlohleleyo nguLeroy Murape. Iqembu leHarare City linqobele Triangle ye-1 kanya kuthi olihlohleleyo nguMoses Muchenje kuthi umdlalo ubuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs leHerentals uphele zingutshingilobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Inzwisa yomculo kaZahara esithi loliwe singakehlukani ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intathela izindaba zeZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Abesifazana bamabandla ehlukeneyo bebehlangene namhlanje ngaphansi kwamanyana obizwa ngokuthi yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bevotelane. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.